kuyasidanisa ukuthi sile AU lesadaki ebesithemba ukuthi imfanekiso le abayibonayo ababantu abadujileyo abaqanyela izinyayo abatshayayo okwesabisa ukuthi ungakukhangela uzwehluleko lokudla besilethemba lokuthi bazahlanganisa amakhanda babone ukuthi udubo lolu selusenzakala olokuhlukumezwa kwezizalwana zaseZimbabwe bangazama ukuthi bahlanganise amakhanda bake babone ukuthi bangalufeza njani lume sidane kakhulu ngokuthi kukhanya angani emhlabeni lapha jikelele nxa ayizizalwane zamazwe lapha abahlukuluzwa khona bangakhala batshengisa umhlaba wonke imifanekiso yokuhlukuluza kulo daba lokuthi umhlaba wonke jikelele uthula uthi zwi baze bamelele isikhathi lapho kwabe sokunomonakalo omkhulu bese beqala nje ukuthi bafuna ukuzoncedisa ezikhathini ezinye ukuncedisa okwakutholakele nxa sokulonomonakalo omkhulu kakhulu sokufa abantu abaningi bandisa ukubuya lokudla hhayi bo sile 37 years sesa ku 40 years sihlukuluzwa izanu esikucelayo ukuthi bakithi ngabasiphathise kulondoloza ilungelo likazulu njalo nabo abephula ilungelo likazulu ngabahambisene emthethandaba womhlaba umhlaba wonke bakithi lifuna kuze kufa abantu abangaki kulimala abantu abangaki ukuthi lazi ukuthi eZimbabwe sokonakele abantwana baseZimbabwe sebehlukuluziwe babulawa ekuseni emini lantambama siyadutshula thina singenambhobho bakithi isikhathi sesifikile ukuthi lingasilethela ukudla but lisikhiphele isitha lesi esesibulela abantwana baseZimbabwe.
Lizwa njani ngokuhlukuluzwa lokubotshwa kwamalunga enu ikakhulu awedalele ephalamende lawe siyakwazi ukuthi bayakudinga sikhuluma nje?
Kuyasihlukumeza ukuthi abameli bethu bephalamende sebehlukuluzwa ngabahlonitshwa ukuthi izinkokheli zikahulumende lokhe bebhoda bebadinga sikhuluma kunjenje ubaba u-Onabuchi Baya lobaba uChigwinya basezidokisini.